yazi ukuthi thina ilizwe leli eZimbabwe libusisekile kumangalisayo. Ungakangela kanti bona abantu ababuya bethu bazosincedisa ngapha, imisebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabweni. AmaZimbabweni ziya all over the world, njengoba kade sigandi khona ngapho. IZimbabwe ile ku-human resource yazi iZimbabwe yintshantshi, ingcitshi sibili iZimbabwe. Lilakho konke okudingakalayo okungalenza libe lilizwe elihle kakhulu kwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilelayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sikuhleleka kwethu kungaba yikuthi yikukhulumisana sihlale phansi yamaZimbabweni, njengoba ilizwe lelilinge labathi linike lethi sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu, sincedisane thina sitsho lokutsho ukuthi thina silahlupho, thina uhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayi-impota ibuyivela kwezinye indawo, kodwa sikuthede kuhle lamanye amazwe, sidlelane kuhle lamanye amazwe. But uma uchopho silabo ukufunda, silabo abantu iSouth Africa iyabenefita kakhulu kithi. Ngabona bezibefisa ukuthi ngabe kuhlala kulo hlupho thina eZimbabwe khonapha ukuze bona babenefite. Lokho ngiyakutsho ngoba yinto ekhona engiyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize sibe zilungisiswe kuphela, ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abasenza sibe semumeni nalowo.
Hayi, kuyizwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywe ngugawu le, ikakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubuchopho obukhona kodwa asazi ukuthi kusilelani?
Well, eqinisweni yikuthi ngivumela lo gawu ukuthi ubuchopho ukuthi bukhona eZimbabwe ngiyavuma, kodwa ngabona into esihluphayo eZimbabwe ngokulandzela kwami kuyileyana ingqondo engathi mina ikungahloniphani, ikungazwisisani, ikungahloniphi lokho abantu behlule ukukhulumisana, ngoba abantu bengathi bathi bayakhulumisana ngendlela phela, ukukhulumisana kwendlela ezijeneyo, kulokhu hlala etafuleni ubika uhlupho lwakho, kulokuthi angabona ngathi itafula ayisebenzi kule ndlela, futhi esemthethweni ukuthi ngokuthula ungene esitaradeni utshengisela udlala lokho akungiphathi kuhle, indlela zakhona zonke lezo zinto ezenzakalayo. Kodwa ungananzela eZimbabwe kukhanya ngathi okunye kwakhona kuyafiphala, ngoba abantu bangathi engxayesikhathi esiyakhuluma ngabantu bayadubeka empilo enzima, abantu abasebenzi, le mali yethu ngayikhangelela izimdola iluza amandla nxa usuthi uyayiqathanisa lamanye amazwe njengeSouth Africa nalokhu esikhuluma ngayo lamanye amazwe atshiyeneyo. Kodwa abantu bangathi khonoko bayakuchaza bethi bayakutshengisela, so kube lokuhlukuluzwa kwabantu, kube labanye abantu ababotshwayo, kube labanye abantu okuthiwa babonakali, abantu bayabaleka khona kwaso kusenza iSouth Africa layo njengomakhelwane azama ukungenela iwo mana ke sinceda abantu labo, ngoba singakhohlwa ukuthi nasikhuluma iSouth Africa khathi esikule nto okuthiwa yi-static region leyo. Ukuze umnotho weSouth Africa uphumelele, iZimbabwe bayayidinga ukuthi ime kuhle kwezomnotho. IBotswana inje iyadinga ukuthi iZimbabwe ime kuhle kwezomnotho.
Ye, nantu daba kawule uyatsho lapho ubaba uSibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungeladuba.
Kuliqiniso khonoko kande ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni, ngabe silahlupho, ngabe siyezwana, ngabe silahlupho. Uhlupho olukhona kuphela eZimbabwe engilubonayo asimpelene emuva le. Ngiyakhumbula ukuthi uNkomo wayenzani, uNkomo waqeda udubo leli olwalukhona ngasani sikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye. Nxa wayemkhulu uNkomo wavuma ukwehla, kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye. Nansi iPollard ikhona, iPollard naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabalangeni kungakhalalethi ukuthi ibandla likhulu kumbe linyane kumbe linganani, abantu sikhulumeni khona phana. Abantu besebethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapha, kodwa kuPollard kodwa kulungi lapha sesehlula ngabona ukukhulumisana, sesingacela kwabanye bangaphandle ukuthi bezosilamula lapha singazwanani khona. Kodwa kathesi akulanto eyehlulayo, kodwa kulabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngapi, singafuni ukuthi sihlale phansi sikhulumisane thina sodwa. Yebo phela, angitsho ukuthi kulokho ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane, kungenzakala singavumelani, kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamaZimbabweni, ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana, ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana. UNkulunkulu wasinika leli lizwe, yiko wasinika lona ekuthina. UNkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lelinotho, wasinika labantu abantu abakhaliphileyo, abantu abafundileyo, ilizwe elithuthukileyo elinjengaleli. Kodwa ekusilelayo ukuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibini.
Alright, ubaba uGawule ngiyamuzwa ukuhlala ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisana kwindlelaabantu abahlangeneyo esabona khona the late uPresident Mugabe the late owayithungamele obosini bakuthiwangilayo besenza urhulumendelwana besebenza bendawoni. Kwasekusibake nezigane into ezazi ngiphumelele ukuthi ngifile izilungiso ngokuqala ngokuthofela ama reforms athi ama electoral reforms lokunye kunenginengi ngakho ama electoral reforms akukhulunywa yiwa ekhaya ngathi akhoza uhlupho kodwa abadonsile iminyaka engu-5 akwenzakalanga khona kwani ngikwele futhi ukuthi ngezindlela kuthi ukuthi kulomunye umuntu abefuna ukungena entweni ukuthi avikele isikhundla sakhe esembusweni kodwa engezokuyikho.